VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lejana njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 11 kuMvimbitho 2020 ngontungami Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
To make about the money we are making available for COVID is that we are not pretending that the global fund to fight HCD and malaria is suddenly going to become the global fund to fight HCD, malaria and COVID. We have to maintain our focus on HCD and malaria. These are the diseases that are killing most people.
Abinhlanganiso yeGlobal Fund sebephe iZimbabwe imali engena kuzigidi ezingamachumi amabili lanhlanu zamadola eMelika eyokuphathisa kunhlelo zokulwisana lokuvikela ukumemeteka kwecoronavirus.
Asiboni ke kuyichina eliyiqondileyo kumbe elisizaceda udubo olukhona. Ichina eyiqondileyo nje yikuthi sibe le mali enohlonzi phakathi kwelizwe.
Uhulumende sesungule iqula athi lijonge ukulwisana lokugugudeka komnotho welizwe lokwehla kwesisindo sedola leZimbabwe. Elemelika lithi seligcilise izijeziso elazethesa umphathintambo obona ngokusebenza kwabacuphi umnumzana Owen Ncube lowake waba ngukhomanda webutho elilondoloza umongameli welizwe umnumzana Anselim Sanyatwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abinhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba eGlobal Fund sebephe iZimbabwe uncedo lwezigidi ezingamachumi amabili lanhlanu zamadola eMelika i-$25 million yokuphathisa ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle ukuze luqinise umsebenzi wokulungela ukuvimba ukumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus. Imali le izasetshenziswa kunhlelo zokuhlola lokuphathwa kwalabo abangabe sebefunyenwe belalumkhuhlane. Kubika intatheli izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Imali esiyitholise ilizwe akutsho ukuthi sesizayekela ukutholisa imali kumikhuhlane ebesivele siyitholisa imali ngenxa yokusiza uhlelo lwe-coronavirus. Ngoba sebebaningi abantu abalofuba, imalaria, legcikwane lengculaza, njalo imali esiyitholise ilizwe sibazise ukuba imali izasebenza njani.
Umphathintambo wezempilakahle uDokotela Obadiah Moyo obesemhlanganweni munye ubonge kakhulu iGlobal Fund wathi bekonke okusemandleni abo ukufundisa abezempilakahle labantu makhaza ngokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Wengeze wathi kusukela kusasa bazasungula uhlelo lokulimukisa abasemaphandleni ngalomkhuhlane.
This is a very, very good move. You know, we are looking for funds on a continuous basis daily, engaging local.
Kulinyathela elihle ukutholiswa imali inhlanganiso yeGlobal Fund. Siqhubekela phambili sithola uncedo kwezinye inhlanganiso, njalo ukutholiswa okuhlanu ekhulwini kuncedisile ukuvikela umkhuhlane corona.
Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube obekhona laye uthi uyasuthiseka ngamalungiselelo okuphathwa komkhuhlane we-COVID-19 esibhedlela se-Stone Grove.
Kuyasithokozisa kakhulu indlela yokuthi siqhubekele phambili. Nxa kuzalungiswa isibhedlela sethu, kuningi okulungiswayo, kuningi izinto ezilungiswayo. We are so excited.
Umqondisi wezempilakahle esigabeni seMathebeleland North uDokotela Peggy Chimberengwa uthi benza konke okusemandleni abo ukuvikela ukumemetheka kweCOVID-19 kuzo zonke indawo lapho izethekeli zelizwe ezingena khona zisiza ezweni.
Into eqakathekileyo ukuthi abantu bekwazi ukuthi mekehle ukuthi izandla zabo zigeziwe nxa kuyikudla bedle ukudla okutshisayo. Kodwa ke njengeMinistry of Health sizama ukuthi thina i-preparedness yethu kuma-airports lakuma-borders ibe khona sitshekeke bonke abantu ababuyayo bengena elizweni bevela endaweni ezijeneyo ezilo mkhuhlane esithi thina yi-local transmission. Abantu bona labo yiwo esibachekayo kulamato ngama-thermal detectors yiwo esiwasebenzisayo kuma-airports. Kule case definition esebenzisayo ukuthi umuntu ovela endaweni onaleyo ile coronavirus kumbeni nxa elama signs and symptoms whether uyatshisa umzimba uyakhwehlela ikwese ukukhangelayo lena ama-teams ethu sebesenza njani sebebakhangela abantu labana nxa elama symptoms lesesimthatha sifaka kwa-isolation singamfaka kwa-isolation seyitestwa-ke for i-coronavirus nxa i-negative ama-teams ethu sebebalandela-ke ezindlini okuthiwa yi-self-quarantine for 21 days
ngeviki ezayo kulenhlanganiso ezehlukeneyo ezibikwa ziza kuyabona ukuba sizobani olungatholiswa isibhedlela esithenjiweyo emathebheleland esethornbrook kobulawayo ukuze silungise ukuhlola nokuphathwa kwalabo abafunyanwa belegciwane. Okwamanje uhulumende uphakathi komhlangano edolobheni lekhadoma leziphathamandla zogatsha lwempilakahle labenhlanganiso ezibona ngezempilakahle ezweni behlaziya ngomkhuhlane coronavirus osusabalala ngesiqubu esikhulu emazweni womhlaba ikakhulu kwele China lapho oqalele khona. IZimbabwe ayinabi nomuntu osethe wafunyanwa elalumkhuhlane. UZulu weMandebeleni nguye osehlalele evalweni kulandela ukubanjwa kwalo umkhuhlane kwele South Africa ngoba iningi labantu kulo umhlubulo welizwe bavame ukuchapha umngcele besiyadinga imisebenzi kanye lokudla. Umphathintambo wezempilakahle uphe isiqiniseko sokuba izizalwane zeZimbabwe eziseChina zigcinwe kakuhle nguhulumende walelozwe kanye labamele ilizwe khonale njalo akula ngisho loyedwa wabo osethe watholakala elalo umkhuhlane. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ikomiti yetali lePhalamende ebona ngezempilakahle ithi isibhedlela seWilkins eHarare sesilungele ukwamukela izigulane ezilomkhuhlane weCoronavirus lokuvimba ukumemetheka kwalomkhuhlane. Kodwa amalunga alikomiti akhuthaze uhulumende ukuba abe lezibhedlela eziningi ezikhangelane lalomkhuhlane endaweni zelizwe ezitshiyeneyo. Inkuthazo le iphume ngesikhathi amalunga alikomiti esethekelela isibhedlela seWilkins. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga alikomiti atshele umhlangano lentatheli izindaba ngemva kokwethekelela lesi sibhedlela ukuba ilizwe selikusibangafa phezulu ekulungiseleleni ukuvimba ukuthelelana komkhuhlane wecoronavirus. Umgcinisihlalo wale ikomiti unkosikazi Ruth Labode uthi basothisekile ngabakubona esibhedlela lesi.
Mahlabezulu, iparlamenti ikomiti yehealth sibhodile lapha sazibonela ukuthi yena uhulumende le Wilkins isibhedlela umsebenzi sebelungisile indawo lapho kungafikela khona umuntu obulawa yimkhuhlane lowile ukuthiwa yikorona. Kodwa ngokubona kwethu uyavikeleka andi bazimisele andi yonke into efunakalayo ikhona. Sesize sifisa ukuthi ngabe zonke izibhedlela even ezileminye imkhuhlane ezinje.
Lokhu kusekelwe ngummeli wephumula edale lePhalamende unkosikazi Sichelesile Mahlangu.
Lapha esifikile esibhedlela eHarare Wilkins everything also kwenzakele ukuthi they are now prepared ukuthi nxa kungenzakala ukuthi kube lomuntu obanjwa yilowo mkhuhlane otshengisela ini ama-symptoms ukuthi angabe lalowo mkhuhlane yonke into isilungisiwe ukuthi at least engakwanisi ukuthi ayithelele abanye. As iparlamenti siyabonga kakhulu uhulumende lesibhedlela se-Wilkins ngendlela abenze ngayo la ngendlela abasebezilungisele ngayo. Sithemba bazahamba la kumanye ama-provinces benze ngokufanayo.
Ophethe uhlangothi lwezempilakahle kumanisipala uMnumzana Prosper Chonzi uveze ukuba wasesibangeni sokuthi ukube nezibhedlela ezinjenge-Wilkins ezigabeni zonke zelizwe.
Things starting will respond for the nation. But the idea, which is what we're trying to build in Kaduna this war week, is for all the other provinces to be prepared.
Sifuna ukuba ezinye indawo elizweni zilungele lumkhuhlane. Ezimbabwe kulama local authorities awamadolobho angu-32 kodwa ukulungiselela kwabo lumkhuhlane kakufanani. Umzekeliso, eVictoria Falls bekuhlukenela kwezinye indawo. Sifuna ukuya eBait Bridge, eMathebeleni South laseMidlands. Ngobulawayo kulegceke lendizamthina lakho kumele silungise.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare esingathandanga ukuqanjwa igama sithi silokuthandabuza ukuthi uhulumende ngempela uselungele ukumelana le-coronavirus.
Mina ngokubona kwami hatshi angiboni ukuthi silungiselele njengelizwe leZimbabwe ngenxa yokuthi sathola ukuthi impahla efunakalayo ukuthi sizivimbele kulowu mkhuhlane ufana lama-mask asilawo lapha eZimbabwe. Njalo ngizakuthiwa kumele athenge phandle kwelizwe, siyakwazi ukuthi ilizwe lethu asila mali yaphandle, foreign currency, ukuthi senze lokho. So ngibona ngani hatshi asikafiki isibanga sokuthi sithi silungiselele. Phezu kwakhona okusenanzela ukuthi kulo munye oko wabanjwa kuvike edluleyo kuthiwa layo kucatshangelwa ukuthi kulo mkhuhlane lo. Kodwa sidane kakhulu sizakuthiwa uphumile kungela muntu omnanzeleleyo ukuthi ubephumile. So lokhu kutshengisa ukuthi nxa kungaba lo muntu elumkhuhlane lo zikhona indlela zokuthi abantu abakwanisa ukuthi bacatshe bephume bespreada i-disease le.
Amalunga ale committee aphinde ethekelela isindweni sendizamtshina eseRobert Mugabe International Airport lapho abafumane ukuba ilizwe lifuna imali yaphandle kwelizwe ukuze lithenge eminye imitshina yokuhlola abantu lomkhuhlane lapho bengena elizweni. Umkhuhlane we-coronavirus oqhamuke kwele China usubulele inkulungwane ezidlula ezine zabantu abazinkulungwane ezidlula ikhulu lamashumi amabili bafunyanwa belawo. Okwamanje lokhu usabalala ngesiqubo esikhulu emazweni athuthukileyo anjenge-Italy, iMelika lamanye. Kuthi kwele South Africa kulabantu abayisikhombisa asebefunyene belaleli gcikwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uhulumende namuhla usungule iqula athi lijonge ukulwisana lokutshabalala komnotho kanye lokwehla kwesisindo sedola leZimbabwe. Inyathelo leli liza ngesikhathi idola lelizwe selehle isisindo okumangalisayo. Idola leMelika elilodwa namhlabe lithengiswa ngamadola eZimbabwe angamatshumi amane okuyinto etshiye iningi likhuza umhlola. Umphathintambo ubona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli zindaba namuhla ukuthi nguye ozakhokhela leli qula njalo amalunga alo agoqela abacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa, abakugatsha lwe-Presidential Advisory Committee kanye lamalunga ogatsha lwe-Monitoring Policy Committee. Iqula leli laziwa ngokuthi yi-Currency Stabilization Task Force. Uncube uveze njalo ukuthi amabhanga asezavunyelwa ukuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe kungela migoqo njalo kungela kungenela kakhulu kwebhanga elikhulu lelizwe. Wengeze wathi iqula lakhe liza kuqula imithetho ephathelane lamacala okuthenga kumbe ukuthengisa imali yakwamanye amazwe ngaphandle komthetho ukuze izephulamthetho zijeziswe kalukhuni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko, yena othi kaboni iqula likancubeleli lisenelisa ukuvuselela umnotho welizwe nxa kungaqhubeka kungela lutho oluzwayo oluthengiswa iZimbabwe kwamanye amazwe.
Esiza kuvuma ukuthi ukuqondisa indaba le e-foreign currency asontelula ikakhulu nxa njengelizwe thina singekumelisi ukulungisa impahla zokuthengisa emazweni eziningi njengalokho esikwenzayo. Njalo kuyisikhathi sokuthi sehluleka ukuthi sithole izikhathi ezeneleyo ukuthi zifike njengelizwe, okwenza kubana nxa ukhangela ikonomi yethu konke okucrucial ekufunayo ikuthola ngemali yangaphandle kwelizwe. So i-demand ye-foreign currency layo iningi kakhulu kule capacity esilayo. So that deficit ngokwayo yenza kube nzima ukucorrecta noba ukuqondisa ikonomi sisiya phambili.
Ukuyiparalyza i-exchange rate akwenzileyo nxa ungichasisela izakhamizi emakhaya ngesintu njalo ngamafitshane kuyini akwenzileyo kahle kahle? Kuyini umahluko osukhona?
Obekusenzakala antini ngana zethu besile into okuthiwa yi-interbank rate ade kusetshenzwa khona amabhenki. I-interbank rate ngokwayo i-rate laphana ibiliparalyziwe ngoba amabhenki besenza kuthiwa i-willing buyer, willing seller. But amabhenki entweni yalana ade gayidwa i-reserve bank abengavunyelwa ukukhwela nge-certain percentage loba i-exchange rate singahlanya. Bona bekhweza bengahlanyi njengokuhlanya okwenzakalayo. But osekusenzakala kathesi sebethe bavumela ukuthi osithi ngama-economic actors adlale wodwa amabhenki through i-system ebeyokuthiwa yi-routers. I-routers system okuyi-platform okuyikolapho amabhenki athengiselana khona nokuthenga i-forex bethengela ama-customer abo. Ama-customer abo ngamakampani lathi abantu bavuma njalo ukuthi ama-period change angene ku-platform le abe namadila abadilelayo for ama-requirements okubana njengokuthi ikampani encane ingaya ku-period change ifuna inkabankazi isingathenga ku-platform lena. Yikho ku-liberalizer abazama ukuwenza bakhipha njalo oyi-capping ngade kusenzakala i-reserve bank othi wengani ivulile impompi kodwa ingabona ngani zithelela kakhulu ivale.
I-task force kaMthuli Ncube le ubona iphumelela yini kunjongo yayo yokuvuselela umnotho?
Sesiqinisweni nanti i-task force is not a new phenomenon in terms of global economics. But the challenge is there's a serious confidence problem within the Zimbabwean economy among actors, especially in the banking system. So as the task force let my social meeting, my interest be confidence, the trust in abunjwana. After the meeting, I look.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo. Sixhume njalo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Japhet Moyo laye othi kaboni iqula leli linceda ngalutho.
Isikhathi esidlulileyo sibone konke okwenziwa nguhulumende kusiba yize akubi yinto encedisayo. Okuwethulwe namhlanje lugatsha ke lukhangele zemali lunganceda isikhathi esifitshane ke kulabo aba-exportayo ngokuthi sebezathengisa phela imali yabo ngerethi abayifunayo. Balutshwana ke labo ke aba-exportayo nxa sikhangela i-production ekhona ke kuleli lizwe. Balutshwana ke abazabenefitha ke ngaleyi ke uku-liberalization ekhulunywayo. Okuzayenzakala ke ukuthi ke abama-cartels ke laba abayibo abasibambe izikhwama zemali ezikiridini lapha bazabangela ukuthi intengo yezinto ke ikhuphuke nokuthi sebezazifakela amarethi awafunayo besenzela nje ukuthi kuthole phela inzuzo bona. So asiboni ke kuliqhina eliqondileyo kumbe elizaqeda udubo olukhona. Iqhinga eliqondileyo yinje ukuthi sibe le mali eliyosikhonzi phakathi kwelizwe. Aluba u-SI 142 uphuthiwe nje abantu bakwanisa ukusebenza ama-currencies achieve a basket of currencies.
I-task force le esibunjiwe kumbe ngithi iqula ngenjongo yokuvuselela umnotho libona iphathisa yini?
Siboni ke leli qula ke liphathisa. Sesibone phela amaqula amaningi lapha sike sabona ke enye i-task force kuthiwa ngeyempuphu. Sathe sabona enye i-task force kuthiwa ngeye-foreign currency. Kusincedi ngalutho lokho, asiboni kuzanceda njalo elakusasa.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU. Ku-Livetalk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Wonke waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden unqobe ezigabeni ezine phakathi kweziyisithupha ezivote izolo kukhetho lwama-primaries ebandla lama-Democrats. Sebesele bebabili yena uBiden loSenator Bernie Sanders. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa utholakale emsulwa ngomthethwandaba we-High Court kucala abeletheswa elokuqambela amanga icala lephalamende lalapho athola imali yosekelo lomkhankaso wakhe lapho edinga ukuvotelwa ukuba ngumongameli. Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu kwele Malawi, i-Human Rights Defenders Coalition, uzinikele emapholiseni ngemva kokudingwa ukuthi abuzisiswe ngokuphikisa kwakhe impumela yokhetho. Elimelika lithi seligxilisa izijeziso elazethesa umphathintambo obona ngokusebenza kwabacuphi umnumzana Owen Ncube lowake waba ngukhomanda webutho elilondoloza umongameli weZimbabwe umnumzana Anselm Sanyatwe. Uncube loSanyatwe betheswa izijeziso zenotho nyakenye lugatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe. Olestate Department lubethesa amacala okuphatheka kundaba zokuhlukuluzwa kwabantu abaphikisa umbuso weZANU-PF lokwephula amalungelo oluntu. Namuhla ugatsha lwe-US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control luthe lujezise uSanyatwe ngoba waphatheka ekubulaweni kwabantu libutho ngo-2018 lapho okwafa khona abantu abayisithupha. Lothe njalo uncube utsheziswe phezu kokwephulwa kwamalungelo okugoqela ukwaliswa kwabantu abasola umbuso weZANU-PF ukuthi batshengisele ezitaladeni. Embikwena wethu le enkundleni yeTwitter unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo uthe izijeziso lezi ziveza sobala ukuthi iMelika kayisoze ivumele uhulumende weZimbabwe ehlukuluza uZulu kumbe ukuvumela labo abahlukuluza abantu ukuthi bafinyelele izimali abangaba bezifihle kwamanye amazwe besebenzisa amabhanga eMelika. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo yena usole kakhulu eMelika ngokuthatha leli nyathelo. Sokulamazwe alitshumi lanye kuzwekazi le-Afrika aselabantu abatholakale belegciwane le-coronavirus ngesikhathi inhlanganiso ye-World Health Organization isithi igciwane leli selifike kusibanga sokuba ngumkhuhlane ofaka inengi engozini i-pandemic ngesiNgisi. Sokufe abantu abazinkulungwane ezine 4300 kuthi abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amabili 120,000 batholakale belegciwane lomkhuhlane lo. Kwele South Africa okulilizwe elilabantu abale coronavirus abaningi kuzwekazi le-Africa abalegciwane leli babikwa sebesedlula ichumi. eZimbabwe akukatholakali muntu olegciwane leli lanxa kulabanye abambalwa abavela phetsheya abake bahlolwa becatshangelwa ukuthi balalo kodwa batholakala bemsulwa. Edolobheni leVictoria Falls okwande ukuba lezethekeli eziningi kubikwa inani labavela kwamanye amazwe seliphansi. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo kansila waleli dolobho umnumzana Ephias Mambume ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Gande, traditionally izethekeleli ngesikhathi lesi i-period between i-festive season u-December kusiyaba mbu-April ama-numbers ethu abehlile ebilini but ngenxa ye-coronavirus and i-outbreak yonaleyo kusuke kwaba nama-cancellations amaningi kwayehlisa njalo ama-numbers abantu abasivakashelayo.
Khona kuke kwaphuma imbiko yokubana kungakulo muntu olegcikwane leli oke wabonakala kwenye ihotela, ungasitshela ukuthi kuhambe njani?
Ya, kuke kwaphuma ilokuzeni i-report yonaleyo kodwa eqinisweni athili bathi behlola umuntu wakhona batholakala ukuthi hhayi ayisiwo umkhuhlane we-corona and I think most of the i-report yonaleyana kwakungayisilo qiniso.
Manje nxa sikhangele khona lokho okwenzakalayo kakhulu sibona labantu ukuthi bayabuya bevela emazweni amaningi atshiyeneyo. Bathini abantu abahlala khona ngapho eVictoria Falls abesabi na ukuhlangana labantu abavela kwamanye amazwe ngenxa ye-coronavirus?
Kunatural, obvious, abantu babe-cautious ukuhlangana labantu abavela kwamanye amazwe. But ngenxa yomsebenzi sometimes siyatshiyela konke ezandleni zabantu abafundele lowo msebenzi okukhangela ngokuhlola ukuthi umuntu engabe nama-symptoms na omkhuhlane we-corona but so far sikabi le problem enjalo. Umsebenzi uqhubekela phambili though ama-numbers ethu ayehlile sinye loku okukhanyayo.
Umnumzana Ephias Mambume ngukansila wedolobho leVictoria Falls ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le eFalls. Phetheke ezosuku ngebezihamba phambili. Inhlanganiso yeGlobal Fund isiphe iZimbabwe imali engena kuzigidi ezingamachumi amabili lanhlanu zamadola emelika ekuphathisa kunhlelo zokulwisana le-coronavirus. Uhulumende sesungule iqulathi lijonge ukulwisana lokugugudeka komnotho welizwe lokwehla kwesisindo sedola leZimbabwe. Kwanele likhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.